ngibona kumqoka njalo kuqakathekile ukubana labo abalwela amalungelo abantu benikwe ithuba kubana bakwenze khona lokho. Ngibona abasekeli amabandla ombangazwe kodwa basiza umuntu bangakhethi ukuthi uvela ngaphi, usupportani. I-constitution yeZimbabwe iyabavumela ukuthi benze njalo. So ngibona kuyinto enhle sibili abayikhulumileyo ngoba lapha bavikela amalungelo abantu, bavikela amalungelo abo bonke bantu. Njalo khona lokhu abakwenzayo kukhona ku-constitution, kusisekelo sombuso selizwe saseZimbabwe.
Uhulumende uyakulandula ukubana uyabahlukuluza abalwela amalungelo oluntu lozulu nje jikelele. Uthe khuluma umphathi ntambo obona ngezemithetho uZiyambi emhlanganweni we-United Nations. Wathi yena uhulumende weZimbabwe usewahlonipha amalungelo oluntu ngokugcweleyo, kodwa usuke ephanjaniswe ngabenhlanganiso ezizimeleyo abafana lani abasebenzelana lezitha zeZimbabwe emizameni yokugenqula umbuso kaMnangagwa. Uthini ngalokho?
Inhlanganiso ezimela amalungelo abantu azikho ukuze zigenqule uhulumende, zikhona ukuze zivikele amalungelo abantu. Amalungelo abantu akhona ku-constitution yaseZimbabwe. Nxa sikhangela u-chapter 4 we-constitution, kule-declaration of rights. So lokhu okwenziwa yilabo abavikela amalungelo yinto esemthethweni omkhulu waseZimbabwe, yinto ekhona esisekelweni sombuso. So akulunganga njalo akuqondanga ukuthi ama-NGO kumbe inhlanganiso ezimele amalungelo abantu zifisa kumbe zimele ukugenqula uhulumende. Azikwenelisi khona lokhu, njalo azikho ukuze zikwenze khona lokho. Kodwa nxa sikhangela emanyuziphepheni nendaweni ezijiyeneyo sesizwile amanye ama-minister ekhuluma nje esithi ama-NGOs afuna ukugenqula uhulumende, ama-NGOs awona izinto ezijiyeneyo. Ama-civil society organization asebenza ukuze avikele amalungelo abantu. Imandate yama-civil society organizations amaningi. Singakhethi ukuthi umuntu wangkhona ngowe-MDC, ngowe-ZANU-PF, ngowe-ZAPU, ngowe-NDU, ngowe-NDE, ngowani, asikhethi.
Nxa uqathanisa indlela uhulumende kaMnangagwa aphatha ngayo indaba zamalungelo oluntu lendlela uhulumende kaMgabe abephatha ngayo, ungathi kulobubelo yini kathesi?
Wathi eqalisa sibili uhulumende omutsha kwaba ngani kuba ngcono ngoba bevumile imhlangano lokuninginingi. Kodwa nxa sikhangela nje ngabinyanga lezi eziyisuphu ezidluleleyo sokungathi sokungani sokuphosa kufanane, ikakhulu nxa sigayela okwenzakala esozwe eHarare ngo-August lokhu kwenzakala ngo-January. Sokungathi kuyafanana nje lokho kwakukhona embusweni wendulo.